kubuhlungu kuyajabulisa kanti futhi kakusethusi sidila lo hulumende ofana lenkukhu ehla amaqandayo. Ngani sisho njalo? Esikwenzayo njengelizwe sokwedlula labo ababesikolonizile. So kuyasijabulisa kakhulukazi ukuthi kathi umthetho lo ukubopha usetshenziswa kwabaphikisayo kuphela laba kuma-civil society. Why singakazi sibone labo abebandlela ibusayo labo bephathwa ngendlela efanayo?
Kodwa nxa sikhuluma labanye lapha obachoyo, abanye benabezana PF, nxa bekhuluma labo bathi amapolisa abesenza umsebenzi wawo, ubone ngani bangabe bekhona ababotshwa ngokungekho emthethweni njengoba sizwile kumnumzana Dubeko Sibanda besithi engabe wayekhuthaza ukuthi kube lodlakele?
Mina bengizafisa ukuthi bona abafowethu abakuzalo besifanele abangu-3 kumbe ababili abake babotshwa ngento efanayo. Angisoze ngicela isikhathi esiningi ngizame ukuthi ngiphikisane lakhona lokho ngoba sokukuningi ama-cases angikhona esenzakala ehlasela thina esiku-opposition, ehlasela abakuma-civil society organizations. And nxa ama-police sithi enza umsebenzi wawo, basebenzisa mthetho bani ozithola ubamba abebandla eliphikisayo kuphela? You know, nxa ungathi sithi uyakhangela ukuthi umhlonishwa Dubeko Sibanda ubotshelweni, bathi yena kule nto azibhalayo enkundleni zokuxhumana ku-X okwakuthiwa yi-Twitter esithi, and nxa usithi uyakhangela into zakhona, kuhle kuvele kukutshengisa ukuthi elizweni leli ungani akula freedom of speech, ungani abantu abavunyelwe ukukhuluma intando, abantu abavunyelwe ukuthi lebazi-expresse. Ikanti-ke isisekelo sombuso wethu section 59 we-constitution uyasho ukuthi hhayi abantu bavunyelwe ngokubhikisha, abantu bavunyelwe ukukhuluma, abantu bavunyelwe ukuthi benzele. So sizithola sisesigabeni sokuthi kulomthetho obopha abe-opposition kuphela, kube lomthetho ovumela abebandla elibusayo kuphela, and siza kutshintsha khonokunye kudala nxa sesithe sangena kuhulumente.
Lithini ngalabo abalokhu bebotshiwe?
Abalokhu bebotshiwe siqhubeka silokhu sithi kabakhitshwe ngokuphangisa. Okuhluke kube buhlungu kakhulukazi ngokukakhansila uMeli Phusimoyo wenkulumano ovalelwe ekhami, ongavunyelwayo ukuthi avakatshelwe, ongavunyelwayo ukuthi siyembona simnikeze ukudla. So ushobona ukuthi laba bantu inhliziyo zabo zilukhuni, laba bantu sokunganganga ngale kokubopha, sokunganganga ngale kwezombusazwe, ngoba awusoze ukuthi umuntu even umvalele entolongweni umalele ukuthi athole ukudla, umalele ukuthi avakatshelwe, umalele ukuthi abone. Uhulumende lo wedlula lwana esasilayo owamabhunu owawusiphatha kakubi before 1980. Ngesilungu nxa ngingakubeka sitsho ukuthi these people have destroyed the games of independence.